lokhu kusezisebenzini sengithole nje isi engathi sicebiso sokuthi ngibizeleke umhlanganiso wechimbichimbi obayibiza bethi Extraordinary General Council ukuze ke ikhangele ke lokhu esesibhekane lakho. Yiyo ke inhlanga engathi iqembu elithi nxa izinto sezinzima zithi singangena yini esitaladani singenzani, yilo elisinika amandla belingakaze ke sifike kulokho kwangalesi sikhathi ukuthi betsho ukuthi sibuye lenini yini ezitaladeni. Kodwa njengomuntu osele sikhathi ke esenza lo msebenzi akumangalisi nxa bengahlangana kumalanga alandelayo bequme ukuthi sibuyele futhi ezitaladeni, angaza ke kumangalise. So angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi ezitaladeni nxa kuyikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa. Siqhubekela phambili sizama njalo. Siloke sihlangana ke kuma sectors achiyeneyo sizama ukureviewa ama wages ukuze kwanise ukulandela phela intengo. So ama sectors ethu wonke ayazama ukunegotiate lama employers. Sesizame ke ukubhala ingwalo ezithize sicela ukuthi singaba lenkulumo yini esikubiza sithi tripartite negotiating forum. Sibone ngani akulanto ephumayo ke evela kukhulumende layo ngani kala answer ukuthi singahlanganisa inkulumo thina labaqhatshi layo uhulumende. Udubo olukhona ikuthi nxa nje bephuma ku-collective bargaining table kuthathwa nje inflation ababekutholile ubangela ukuthi besebezaphenduka kuviki ezayo futhi. So kuba nzima kodwa yikho esikwenzayo every day.
Sikhuluma nje uhlupho olukhulu olubhekane lezisebenzi yiluphi nxa sokufika kwezomnotho lapha nemali?
Sibona ngani ke akula remuneration eholo eneleyo esikutholayo kulutshwana compared lentengo esikhona yesitolo. Njalo sesiba lutshwana esisiya emsebenzini esokubangela ke ukuthi iholo lami ke bese ligcina ke abantu abaningi emulini ngokuthi abaningi kabaye emsebenzini. So imsebenzi kayikho. Laba ke abavukela khona emsebenzini bathi ke imali yebhasi, imali yokudla, ukugcina abantu ezibhedlela kuyadula intengo. Yikho esikhangelane lakho njengezisebenzi.